omama laba bebethe gwaqa enkundleni yeZTF lapho okuchumayele khona uBishop Trust Sinjoki abanye omama akade bekhona ngumongameli wePDP unkosikazi Lucia Mathibenga olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga olilunga ledale lePhalamende enkaye umnumzana Abednego Bebe kanye labo mama abavela emabandleni ehlukeneyo Oqoqela umhlangano unkosikazi Lorraine Ncube olilunga lebandla leMDCT uthi lomhlangano uwenze elenjongo yokuthi omama bajengisele ukusekela uMakhuphe ngenxa yokuthi omama bebethule bengazwakali ukuthi bathini ngokukhahlanyezwa kukaMakhuphe
Mina ngokuqoqa ukubona omunye umama edubekile ngabona ukuthi umama lo angabe khona yedwa But sikhona silokhu sikhuluma emakhoneni ethu ukuthi into eyenzakala kuye ayindle. But ngala ayikayizwi support yethu. So ngcono sibuye sinatheni itiye sijabule laye besike sajayiva lokujayiva sikidothoko uzasa. Ngoba ukuthi asizwe we wanted her to feel our support. Akuzwe ukuthi omama bayangizwa omama bangikhudumezela yazizokhudumekele simupha amandla yokuthi igama yima isibindi.
Unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga uthi bafuna ukucisha udaba lokuthi omama abasekelani ethi kungamanga lokhu uthe omama bagwenxwa ngamadoda kugcina kukhanya engathi omama abazwani
sithe njengabomama sifuna ukuthi sicishe into lehlalikhonyo ukuthi omama abasupportani omama kabancedisani sifuna ukuthi sithi khona siyakwazi omama bayancedisana ngoba nxa kusenseni abantu esibabonayo behlezi abangalaliyo ngabo mama obaba babe benakutshwala phandle baphume bayelala nxa kusemtshadweni abantu ababe bepheka benika abantu ukudla kuyabe kungabo mama so into leyo ukuthi khona omama kabasapotani is not true omama bayasapotani abantu abasigwenxayo ngamadoda
Unkosikazi Mushonga ugcizelele wathi omama nxa sebesiya ekhethweni kumele bajengisele ngokungagqoki izambatho zangasese ukuze bazikhumbuze ukuthi bangabomama bengavoteli amadoda.
Impi yonke ile revolution akulampi eqalisayo ngokuthi aliyenze enye into. Nxa thina esintwini uzondile ungumama egumeni laphana umuntu efuna ukulethela ubukhwenyana ongamfuniyo uyanqunula yikho ukutshengisa kwethu njengabomama sizanqunula ukuthi nqunula kwethu kuyabe kudifferent ngizona sisiyavota simile kuma-cue siyabe singagqokanga amaphenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile and to show the world ukuthi these men have abused us and they've exposed us But most importantly, we want to remind ourselves about humanhood. Ngoba kwesinye isikhathi idemoni lingakungenela nxa uphakathi kwe-ballot. Ukhohlwa ukuthi ungumama. I-ballot lami njenge-toilet kuyabe kuvaliwe. Uyavula nje ungaboni isandla sakho sesifuna ngaze athi sifuna ukuvotela indoda. Ubuze uvule isigqoko sakho ukhangele ubone hayi mina ngingumama. Uhambe uyevotela umama. So we are doing this. That is going to be our mark. For this election, it is a painless election.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthe ilanga leli beliqakathekile ngoba bebezomqinisa uMakhuphe njalo angachedeli emuva ethi njalo imbokodo engumama isithintiwe ngakho impi isiqalile.
Ilanga leli beliqakathekile besizomqinisa uMakhuphe ukuthi vele angachedeli emuva. Ngoba vele bafuna khona ukuthi yena abe esedela athi give up so besizomkhuthaza okwesipili besizomtshengisa ukuthi hayi imbokodo lezana izihlala zikhulunywa ukuthi ungazithinta sezithintiwe sesikhona ukuzoba laye sisonke ekuqaliseni kohambo lolu ole-opposition lapha kweleZimbabwe kodwa besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube ne-violence engaka so kusidanisile kakhulu
osekela uMakhuphe unkosikazi Patricia Chabalala uthe uyamsekela uMakhuphe laloba kutheni
uMakhuphe ngumama umama uvela kumthwakazi njalo uvele inkokheli ngokwakhulu ulobe ukhokhele egazini lakhe so mina njengomama umama Chabalala ngiyamsekela noma kumnyama noma kubomvu noma kunjani ngiyamsekela ngizahlala futhi njalo ngisekela wonke umuntu ongumama mhlaba wonke jikelele
unkosikazi Petronella Nyathi uthi usekela uMakhuphe ngoba elandela isisekelo sebandla le MDC njalo engumama
Okay mina wokuqala mama kuphenga msekela ukuthi ukuthi akhiche ku MTC ukhiche unconstitutional. So mina oyenza ngihambelayo ukuthi enihamba le constitution. We have been struggling bezithwele nzima njengama activist. Sisula lomgabe sisithi kalandeli constitution. So nxa kathi singezalandela umuntu o violate constitution ngichiyelo olandeli constitution, that means bengingayazi intade ngiyenza olalo ngutshona ngigijima ngishayo. And enye into ukuthi umama kuphe ngumuntu ongumama njengami. So nxa umuntu ongumama esenziwe njalo umuntu ongumfazi, mina vele ngizakumalaye loba kungaba ngonjani. And enye into ukuthi nginanzelela ukuthi umkhiphe on ethnicity, ukuthi hayi umakhuphe ngumuntu wesindebeleni, bambiza ngabo dissident, bambiza ngokuthi kahambe kibe eMathebeleland as if eMathebeleland ngelinye ilizwe.
Osekela umakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi yena uyamsekela umakhuphe, ethi ilizwe leZimbabwe lisalele kakhulu emcabangweni.
Nxa umuntu ofundileyo ekhona eZimbabwe kufanele ukuthi sicabange njengabantu abahamba esikolo. Abantu abahamba esikolo kabakhangela ukuthi umuntu ngumuntu ongumama kumbe umuntu owesindebeleni kumbe owesishoneni, kodwa bakhangela umuntu ukuthi uyenelisa yini kumbe usefike esibangeni sokuthi akwenze lokho yini okufanele akwenze.
Unkosikazi Thokozani Khuphe uthe uyabonga njalo uyajabula kakhulu ngenxa yabomama abatshengisele ukumsekela.
Ngithanda ukuthi ngibonge omama bonke ababuye bazathi gwaqa lapha bezokuma nami, but kababuyanga kuzokuma nami ngingedwa, babuye kuzokuma ngathi thina omama, nokuthi udaba lolu lingabomama. So babuye ukuthi babuye bezosizochazana njengabomama ukuthi omunye umama uma ehlukuluza abanye omama babuye bathi hayi nxa uhlukuluza umama oyedwa uhlukuluza isizwe sonke. So ngizizwa ngijabule namhla ngalala ubuthongo ukuthi nginanzelele ukuthi omama beZimbabwe labo bakubona lokho okwenzakalayo, labo bathi hayi lokho okwenzakalayo abavumelani lakho. Yikho bebuyile ukuthi bezothi hayi makhuphe sibile namhlanje ukuthi sizokuba lawe, sizobamba izandla lawe, sizokhala lawe ngalokho akade uhamba kikho.
Unkosikazi Khuphe kunye labalandeli bakhe baxoshwa ebandleni le-MDCT njalo khathesi uyakhankasa eluhlangothi olwe-MDCT oluzimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.